So we see card descend up of VOA in the valley.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazibu 1 Lwezi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ithi izaqinisa inhlelo zokulondoloza ukuthula elizweni kulandela izehlakalo zodlakela ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ezehlukeneyo.
Siyafaka njalo sabafundisa ukuba bengenza lokho esidinga esilungu i-early warning, ukuthi nxa kule ndawo okuyabe kukhanya ngani kungalumetheka kube lo msindo kumbe kube lokulwisana okungenzakala, bakunanzelele kusesemasinya.
Ivandla le-CCC lithi ivandla elibusayo le-ZANU-PF yilo elaqala ukukhankasela izijeziso zama-sanctions ngesikhathi sombuso wabamhlophe, kodwa namuhla selisithi izijeziso lezi zakhuthazwa ngabe-CCC.
Ubaba uMthwanga laye ngo-2017 waphuma mhlophe etshela uMgabe ithi engacathi ngama-sanction. Uma uMgabe engazi kulungisa into zama-sanction, kachiye ubupresident.
Ababanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi.
I-mammogram yangkhona kayisebenzi. I-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient uhambe uyezithengela. I-radiation therapy kayisebenzi. So kuyafanele ukuthi vele konke kakusebenzi.
Imbongi elodumo u-Obed Dube ubele Ghana lapho wanxuswe khona emcimbini wabasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqinisa inhlelo zokulondoloza ukuthula elizweni kulandela izehlakalo zodlakela ngesikhathi nxa kuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ezehlukeneyo. Umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSenis Banda uthi iChristian Alliance isebenza lohulumende, amanye amabandla kanye lezinye inhlanganiso ukukhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthi engabangeli udlakela phambili kokhetho luka-2023. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ama local peace committees ethu ngenxa yokuthi kube lobudlwangudlwangu njalo lokuba sesikhangelela ukhetho luka-2023 sebeqalisile ukusebenza beqinisa ukugcina ukuthula ezigabeni zabo ezehlukeneyo. Lokhu bakwenza ngokuthi okokuqala siyafaka njalo sabafundisa ukuba bengenza lokho esidinga esilungu i-early warning, ukuthi nxa kule ndawo okuyabe kukhanya ngani kungalumetheka kube lo msindo kumbe kube lokulwisana okungenzakala, bakunanzelele kusesemasinya njalo bangenele kukhulunyiswane. Okwesibili, luhlelo lokusebenza lama-political parties wonke sibafundisa ukuba kambe nxa bekhankasa bangakhankasa njani ngokuthula, njalo bangakhankasa njani behloniphana bengalwi. Njalo sibancedisa ukuthi wona ama-political parties ekwanisa ukuba lenhlelo abangazenza bebonke, njengalokho esakwenza nge-National Day of peace, okokuthi tube lesivumelwane sokuba bazakhankasa bengalwi njalo bengasebenzisi udlakela. Lokhu sifuna ukuthi kumemetheke kungene ezigabeni zonke zeZimbabwe. Njalo siyananzelela ukuba izeki vele yona ilakho ukuba isebenzele ama-political parties esigaba salo okuthiwa khona i-political parties liaison committees. Sisebenzisa khonokho siyakwanisa ukuthi singene sikhulumisane lawo ama-political
political parties ukwenzela ukuthi kube lokuthula kungabe lokulwisana kungabe lomuntu ozalahlekelwa impilo yakhe ngenxa yokuthi sokuze isikhathi sokukhetha.
Liyaletha yini umahluko balilalela yini abantu ukuthi singabona izenzo ziguquka ubudlwangudlwangu ubuncipha kusiyafika ukhetha.
Thina siyakholwa ukuba ama-political parties ethu amalunga awo ngabomakhelwane ngabantu abahlalisana bakhonza bonke. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi khonokho ukuthi singabomakhelwane kube yinto esiyiqakathekisayo kakhulu ngoba ukukhetha kuyabuya njalo kwedlule. Kodwa-ke umakhelwane kasoza suke lapho ahlala khona. Liyabe lokhu licelana isawudo, licelana izinto eziningi. Yesesilenhlelo ezenza ukuthi bona ama-political parties nxa bevumelana bekwanisa ukuthi bekhankasele ukuthula silabo sibebhode njengalokhu abakwenza emakhokhoba betshela izakhamizi labo bonke abantu ukuthi hhayi noba bezinhlanganiso ezehlukeneyo lalo ayenza uhlelo lwakhe kungala kula kungala kuchayana. Siyananzelela ukuthi lokhu-ke ukuthi nxa kusiba lokhetho eZimbabwe kube lodlakela bese kusiba lusiko olukhona kusukela kudala. Ngakho kuyothatha isikhathi ukuthi lusuke. Thina sisebenza indawo yonke eZimbabwe. Kungabe kumbe lapha eMathebeleland, eMaswingo, iMidlands kusiya ngale eMashonaland. Siyabe sikhona sisebenza ngabafundisi kuyiba abancedisayo. Kuyathatha isikhathi eside kwenzela ukuthi lokhu kulunge. Njalo-ke lolu hlelo alwenziwa yithi sodwa njengababandla njengeChristian Alliance. Kodwa amabandla ayehlukeneyo enkolo ayayenza. Siyakwazi ukuba kulamabandla ayehlukeneyo alenhlelo ezehlukeneyo. Njalo thina besihlanganele lamabandla ngaphansi kwalolu phawu esithi thina i-Churches Convergence on Peace, on Conflict and Peace. Lapho esihlanganelana khona labeKatolika, labe-Ecumenical Church Leaders Forum, leZimbabwe Divine Destiny. Sikhankasa siphansi endaweni ezehlukeneyo. Nxa konke lokhu sesikuhlanganisa kuyanceda ukuthi kulethe ukuthula, kulethe indlela ukuguquka indlela abantu abenza ngayo izinto. Siyazi ukuthi kulobufakazi obuthize njalo obuningi lapha ade kumele khona kube le msindo kungabi khona umsindo. Lalapho-ke sesizwe khona kuliwa ematobo einsiza le ndawo ezinye esiyabe sisizwa khona ukuthi hayi kube lodlakela. Siyahamba siye khona ngale kube lokuthula kube lokuzwisisana ngoba liZimbabwe ngeyethu sonke loba sibona izinto ngendlela ezehlukeneyo.
Lo-ke ngumfundisi uSenis Vanda, umqondisi weZimbabwe Christian Island Alliance, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwoBulawayo. Ibandla le-CCC lithi ibandla le-ZANU-PF yilo elaqala ukukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi afakele ilizwe izijeziso zama-sanctions ngesikhathi sombuso wabamhlophe. Kodwa leli bandla lithi lamhlanje selisithi izijeziso lezi zanxuswa ngabe-CCC. Kuyona le inyanga isisanda kuyigqiba kuqutshwe imicimbi embalwa elizweni kunye laphandle. Kusolwa izijeziso zenotho ezetheswa enye inkokheli yebandla leZANU-PF kunye lamankampani athile alobudlelwano lebandla elibusayo. Wona amazwe angentshonalanga ayalandula ukuthi izijeziso lezi yizo ezibangela ukuthi umnotho welizwe ube buvilibana. Amazwe la apha njengezibonelo usizo abalupha ilizwe olwedlula izigidi ezimbalwa ngomnyaka. Ibandla leZANU-PF lithi izijeziso lezi zakhuthazwa ngabebandla le-CCC. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona.
Batshela abantu amanga ukuthi ama-sanction abizwa ngama-opposition political parties kakhulu i-MDC isathungamelwa ngubaba uTsvangirai. Okwakhathesi bayaqamba amanga njalo bathi CCC yiyo ebiza ama-sanction. Mahlabe Zulu liyakwazi ubaba okuthiwa ngu-Edison Zobo waye yi-spokesperson ye-Patriotic Front wacina ekhuluma esemelela iZanu ngoku wayo ngo 1978 esithi amabili amazwe angananzi amalungelo abantu abhidlisa abantu abachaya omama atshontshayo ale corruption kakhulu lawangalandela i constitution abamathi ngama rogue state akufanele ukuthi bafakelwe ama sanction yikho ke siyamangala namhla ukuthi izanu siphika singanayazi kanti bona yibo ababezwanana lamakhiwa eBritain ngesikhathi saleso yikho baze babawinisa ngo 1980 ngaba babe ngabangani bamakhiwa ubaba umthwanga laye ngo 2017 waphuma mhlophe etshela umgabe ukuthi engacathi ngama sanction uma umgabe engazi kulungisa into zama sanction kachiye ubu president namhla siyamangala ukuthi nguye njalo umthwanga sehlabela nsuku zonke esithi ama sanction abulala ilizwe basebesweli ukuthi bangabusa njani sekhohliwe ukuthi kulama rap kulama video ividiyo yakhe ephuma mhlophe sithi uma siwehlilekile ukubhidliza ama sanction noma ukulwa nama sanction chiya umbuso uchiyela abafana abancinyane konke lokhu kuyabambana le philosophy le system yezanu lokukhuluma kwezanu ngoba izanu yi system kaso umuntu oyedwa ubaba uzopho laye ngomnyaka ka 1978 kwagcizelela kakhulu esithi ama sanction afanele afakwele ama government lawo angalandeli i democracy i rogue government umthwanga laye waphinda wangena khona namhlanje mahlabe zulu sizamuli njenge triple c simele uzulu into yama sanction likwazi ukuthi yavela kuzanu izanu icatsha ngawo akula into enza ukuthi singaphumeleli ama sanction athiwa abantu abalutshwane hambane tiyazwa libone ukuthi batshontsha njani i gold le ngoda esithi ngama diamonds yikho ke lakhathesi ama factory amaningi avaliwe baletha indigenization act ethi umuntu omnyama akathathe 51% abanikazi bathathe i 49% kwabhidliza umnotho lokho ngaphandle kwakho konke into yabhidliza umnotho yi corruption
lawo ke ngamazwi esikhulumeli sevandla le-CCC umsekeli wesikhulumeli sevandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasimanda usithumele amazwi la ekwobulawayo Ababanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi. Umfufu inyanga yokunanza umkhuhlane wemvukuzane yevele mnyaka yonke. Lo nyaka kuqutshwe inhlelo ezithiyeneyo ebezinqwanele ukuphathisa labo abalomkhuhlane lo kanye lokulimukisa uzulu jikelele ngokuqakatheka kokuzihlola lokuhlolwa ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ubanjwe kusaselesikhathi. Kodwa ukukhathazayo kuswelakala kwemitshina yokuhlola imithi yokwelapha kanye lenhlelo ezinceda labo abasilayo. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lowasinda kumkhuhlane lo unkosazana Thokozani Khuphe owabumba inhlanganiso ethiwa yiThokozani Khuphe Cancer Foundation enceda labo ababanjwa lumkhuhlane.
Udaba lwe-cancer lunzima kakhulu ngokuthi ukwelatshwa kwangkhona buyadura ungaqeda ukwelatshwa akula i-post trauma services ezokuthi umuntu kufanele ehambe through counseling and so on akule sikhuluma nje khathesi kunjenje impilo eyiyo i-public institution okumele ukuthi abantu abale-cancer beyelatshwa i-mammogram yangkhona kayisebenzi i-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient ukuthi uhambe uyezithengela i-radiation therapy kayisebenzi. So kuyafanele ukuthi vele konke kakusebenzi.
Nje izigulane zithola uncedo ngaphi?
Okukhona ngokwama private hospitals lapho kubhadalwa khona amagqibhagqibhi. I-mammogram kathesi $100. Imithi yakhona ekhemo i-cycle yodwa ikuma $200. Lapho umuntu kwesinye isikhathi fanele uyenze ama 8 cycles njengami ngayenza ama cycles angu 8. Usuka lapho uyenza i-radiation for 6 months. So yona i-treatment yangkhona sikhuluma njenge kathesi ayikho. What more lawa manye ama post trauma services akulantwe njalo sikhuluma njenge kathesi. Yizinto okumele ukuthi zilungisiswe.
Njani manje njengehlanganiso ukuthi lithole lolo sizo ukubana lithole leyo mchina lemithi edingakalayo.
Yikho sihlaba umkhosi ukuthi bayithi i-cancer isibulala abantu abaningi kakhulu. Kumele ukuthi ama services zonke lawo bekhona. Kube lama screening facilities, kube le treatment ibe available, abantu ibe accessibility, ibe accessible futhi abantu benelise ukuthi nxa bengabantu i-cancer bahambe esibhedlela bayelatshwa besile. Kodwa konke khona lokhu akukho. So yizi izinto esibhizi sikhuluma ngazo. Yikho sithi abantu bakithi lingayekeli ukubeka izihlola, libe libamba bamba amabele nxa kuyi breast cancer. Ungathola kulento ongayizwisisiyo gijima uhambe uyehlolwa ngokuthi ngabanjwa masinyane ukwelatshwa kwangikhona kuchipile. Ingabanjwa isiku advanced stage ukwelatshwa kwangikhona kuyadura. Yikho kuthiwa early detection of cancer saves lives.
Aloke ngunkosazana Thokozani Khuphe osinda emkhuhlaneni wecancer njalo engumqondisi weThokozani Khuphe Cancer Foundation ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulesisebenzi esisebenza ukununsela esibhubhe ngemva kokudubuka kwethanka kade elivala isikhala laselidubuka. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zeLobengula West kobulawayo sezimanyene zabuthelela imali yokubhadala onogada kulandela ukuqonga kwenani lezihlakalo zobudlwangudlwangu elokishini leli. Leli phephandaba lithi kulabantu asebelahlekelwe imphefumulo kuleli lokishi ngenxa yobugebengu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela kuStudio 7 kubahlakazi labalaleli bakaStudio 7. Ngithanda ukukhumbuza ujaha lo uGawule ukuthi kawuphendulanga umbuzo okwewubuzwa yitatheli ukuthi kungani labo abafulala umobu lesibingi bangakabuli namanje, kungani amalunga ezanu-PF ahambe ahlasela esililweni sikamobu lesibingi bangabotshwanga kodwa sokubotshwe amalunga e-CCC besekheshwa icala lokubangela udlwangudlwangu. Ngiphinde futhi ngibuze uGawule ngicela ukuthi aphendule leyo mibuzo ayibuziweyo ebesiyaphendula lo wami. Ngisithi kuwe jaha Gawule, kungani amalunga ezanu-PF ehambe ayafika esililweni sikamoblessing olilunga le-CCC bebevele besiyafunani khonale phezu kokuba kuyi yibo abethesa icala lokulala uMo Blessed. Ngicela ungiphendule leyo mbuzo oyibuzulo wena lo engikubuza wona. Ngese ngiyagcwalisa ukuthi Gawule, angikwazi ukuthi ukhule okunganani kashani ngasoze ngikubize babo Gawule, ngikubiza ngojaha Gawule. Ubothi ubuza umbuzo uphendule iqiniso, uphendule umbuzo ungakulokhu ubamba uyeka ukukhuluma izinto ezingazwakaliyo. Ukhuluma ngokuthi izithandani yibakulala nezi abathandayo akusebenzi lokona chaza nje ukuthi kungani labo bantu bengakabona ene baqinisile uma ke dipule ngabantu bezani PF ngisho izive bethandana kodwa labo lombuleleyo umthumbile wahambulala ulilanga ulilunga lezani PF lashaya ukuthi ubulele ubulewa ngabasekeli bezani PF so yekela nje ukuthi lokho ukukhuluma into engazwakaliyo kunini abantu lokho bekhala ngawe izinto ozikhulumayo emsakazweni kodwa awuyeki awufundi ngani ukuba indoda lekodwa ekukhuluma into ezwakalayo phakathini kumphakathi yabo okukhulumayo ngozinja ziyamkhonkhoza
Studio 7 ninjani qhumsiso kamoya la wasematopekesi emazwela abantu basezimbabwe wase abasebutswana abahamba bayitoyitoyela amasanction utasusu okusho ukuthi bahleli kahle ebutswana ngale kade basuswa yini ekhaya mabatha amasanction basuswa yini abasusa le ekhaya hayi abanye abantu bayajabula sebo kushiswe lilanga uyale uyolwela ukuthi ama-sanctions asuswe kumnangakwa awafakwanga ama-sanctions to the whole of Zimbabwe bafakele nje abantu abawu-5 kuphela bezana u-p f senihamba niyotoyitoya leniyoma lapha nishiswa ilanga nikhuluma nikhihlisa amagwebu nithi ama-sanctions bangasuswa nihlobene naye umnangakwa loyo hayi bantu basezimbabwe ake nibe nengqondo mani hayi
yo-steven vuka njani lonke lo mthoka zonke hayi sabezogawulela abangani babo bazama ngayo yonke indlela funa ukusabantu kani uma bengasafuni bazama ngayo yonke indlela kodwa hayi kuzobaphelela think sita yikho yaphapha yangahlali njalo akukho kuzalasta forever lapho kuzobaphelela khona bazosola bazicabanga ukuthi abantu bayizithutha and njalo bebekwazi ukuthi bonke abakwenzayo konke lokhu bevika ngama-sanction angekho kuzagcina kuvelile ekugcineni ukuthi into yonke abayenzayo bayenza ngoba befuna ukuzinothisa bebulala abantu besenza yonke le nto abayenzayo ngiyabonga msakazi
Studio 7 salibonani livuka njalo ye hayi liqinile uchamiselele okwamanje kusazothi ma kufika isikhathi sama-election adlile nto zoi mina ke angivoteli ichamisa angivoteli leli emarat uchamisa u-child kakhulu akusuye umuntu ongaphathi bese ngisithi ngapha kubo-enindebele hhayi mdala kukhululeka ungazani awulakucala ungathi ma ukhuluma ungazani umumetha amaqabele ngwanashisayo khululeka silugcwala ibhafu khulume njengabanye abantu ha kodwa iphathi yakho ema yini le i-3C ya lizoba ngamaphini kuze kufike nini lizoba lokho lingamaphini emaphathi bese nibuya likhumala kithi khona labo mthokazi asingeke silive noma kungangenhlela ngabo
awu balaleli basakaliso azamuke ngitshela abafuni liyabona mathi ngalifuna ukubona ukuthi ingxabano iyaphela ebantwini ababili abantu bengavela bevume lapho kule miseko ukuthi hayi lapha kodwa kuyokukhona kuyesu kuyaphela kodwa nxa kuyukuthi baloke besaleting right alighting two wrong ende bontu right ehlale kukuphumta oright uburong akupheli liyabona ukuthi nganizama ukuthi ndincede nyangizwe lisupport indaba yegrowund ukuthi hayi upresident falangeni beqalisa ukufoma igrowund wehlule ukuthi angene kulise ekhanyebisane wakwemukela kwabara namhla belibona khona engani seright angene ungalungisa into wayiwonayo into wayiwonayo iyaluseka takayini and ngani kuthiwa le into ahlwakho waze zophuma kuyonika amanye amazwe bemlungisele bengalasandla sakhona phakathi but ingxaye nguyo olisa ukukulungisa vele kukhohlwana ukuthi kulo mntu ozafaka kusho yikakho noma ngaze likusapoti nathi hayi urayithi angene urayithi angene phela kodwa-ke nanzelelanindanto abantu balikhangela njani noma nje liphunga ukuthi ikhohliswe yinto engahambi kuhle kodwa libone i-right phela sengimangala ngoba angake ngizwe ngitsho kukodwa osoke kwakhulunywa ngezwa lima ukuthi hayi lapha kwaba yi-mistake konke liyakuyalla konke liyakuyala kuthi i-opposition opposition matoyakazi kibe u-7 ukuthi sithole ziyinika izinto zonke lezi ayikazi kuse ngitsho kutwankile ayibusanga ngitsho kuye nalo avukeli jamisa kayikabusi vele kayilakitho singathiwa sibhlema abantu ababambi into abayibabasentweni sani kasizeni ukuthi le bhayibhitho njalo ukuthi akukho ukuhlolelana ukuqwelana kuhle like livume ayikhona ukwalakuliya hawu lingabantu abanje njengalingani sathi esishona ngeke uzishona lo ngishona shona liyakhomenta elishona lina libhlema abakini libuka amashona nto abanje
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu welisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 0800 465 0318. Siyacela ke balaleli lisithumele imlayezo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke, ngoba isuka ibe mnenge njalo ingaba mide, eminye ingesenelisi ukuthi ingene kuhlelo. Siyabonga. Imbongi elodumo uObed Dube ukwele Ghana lapho anqoswe khona emcimbini wabasakhulayo. UDube usanda penduka elizweni evela kweleJelimani lapho ayenqoswe khona komunye njalo umcimbi. Sixoxe loDube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba lohambo lwakhe lweGhana.
Ngiyabingelela msakazi, ngiphinde ngibingelele futhi labalaleli kuzo zonke izindawo. Kuliqiniso sibili ukuthi kulomhlangano wabantu abatsha iAfrica yonke, iAll Africa Youth Congress iseGhana eAccra, amazwe wonke aweAfrica alabantu abakhona la. Umcimbi wakhona uqala namhlanje, uyaphela mhla ka 5 November. Kusasa uyavula ngokusemthethweni, uzavula ngumongameli wakuleli lizwe walapha eGhana, lami ngomunye wabamenywe yomeli Zimbabwe. Ngizohaya inkondlo, ngizahaya ku-official opening khona phana, eqeda umongameli yimi ngizangena. Ngizaphinda futhi ngifacilitate kumanye ama-workshop ngikhangela ngokwamasiko i-culture. Ngingathi njengamafitshane yikho okukhona ngomcimbi lowo engiwulandileyo. Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi ukhethwe njani ukuthi uye khona ngapho eGhana?
Iqiniso lami ngeke ngilitho, abantu laba ngibona ngani umsebenzi wami bawulandela enkundleni zokuxhumana. La umnyaka ophelele bake baba nenye iCongress encane futhi eKenya, bangibizile kusho ukuthi bayalandela umsebenzi wami enkundleni zokuxhumana, ngoba ngabona la msebengithumela umuntu ku-email bethi banginema, basebenginema nami ngafika lapha.
Leyo ke imbongi elodumo uObed Dube obexoxa ecingweni leStudio 7 eseGhana. Hayi, siyamtshayela ke ihlombe ejahele dala.
Thina singabantwana abancanelaba uyibola babantwana bancane mama uyithinala abantwana banale mama uyibola abantwana abancane bakankulunkulu uyibola abantwana abancane abahlale ethempelini mama uyizole izingalo zikankulunkulu usiyababona abantwana abancane abahlale ethempelini uyiba abantwana mama Ooh.
kulo amanga babo bonga bakhona kulenkosi ayo pendu izikanyesi
Sizi mama, sizi bu, hai mama.
Abantwana abancane lawo ke ngamambazo amnyama ama black mambazo besiqhubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30 zikhona ke ezinye indaba igama ngu Chris Gande.